vez kuku de zenzakale etshiphinge lasendaweni eChimanimani ibuhlungu kakhulu. Izikhukhula lezi singathi sezigqize zadiliza indawo eziningi. Indawo e-afekthwe kakhulu singathi iChimanimani endaweni ezilentaba eziningi ngoba indawo zakhona kugcine sokunama-mudslides. Abantu bagcina vele sebethathwa ngamanzi, abanye bawelwa ngama-landslides wona lawa. Into eyenzakalayo ukuthi abanye bazi ukuthi bangaphi sebetholakele, kodwa abanye abakatholakali okwakathesi.
Kulabantu abaningi kanganani ababhubhe khonapho?
Ukuthi sibe nesiqiniseko sokuthi bangaki abantu sizabakwazi. Ingxenye ezulu leli lingake lime kukhanya ukuthi kuhamba njani. Indawo eChipinge layo ikhathazeke ngakho indaba eyezikhukhula leyi endaweni ezinjengasemafumisi eChibuwe eMount Linda lapho eChipinge Town. So inkinga yokuthi endaweni eziningi akusela magetsi and kutho ukuthi amafoni asawabambeki, so i-communication yakhona isihlupha kakhulu. Endaweni ezinye zaboChipinge into ezidilike kakhulu izinto izambuzi lezindlu eziningi. Indawo esingathi ezindlu ezidilike kakhulu indawo ezinjengaboMount Selinda okulezintaba eziningi kakhulu. So into eyenzakalayo ukuthi indawo njengaboChibuwe indawo ezingathi ziphansi. So bebetshela abantu ukuthi at least bengabalekela besiya ezintabeni kungaba ngcono, kodwa ezintabeni yikho phela okade kusuka khona ama-landslides. So bekusiba nzima ukuthi abantu bengathi bayabaleka.
Kulabantu obaziyo na ababhubhileyo?
Hayi, indaba leyo yesikhukhula samanzi ibe yindaba enzima kakhulu ezwisa ubuhlungu. Ngoba kulezihlobo nabangane abasebetshonile esibaziyo, abanye abasela mizi, abanye vele asibukwazi lokuthi bangaphi. Kodwa kulabantu abazama ukuthi bencedise njengesonto o-UCCZ, o-Roman Catholic, o-Methodist, abakade bezama ukunika abantu indawo zokuthi ezokuhlala. Abantu abaningi bebesithi nxa umuntu umuzi wakhe uqinile, abalezindlela zane zezitina bebethatha abanye abantu ukuthi bebe belokhu behlala nabo until i-situation le esingathi singcono. Ihhovisi lika-DA Chipinge iye setshenziswa njenge-command center ukuthi abantu bezame ukubona ukuthi bengabe bencedisa njani. Thina njenge-PYD singathi sizama ukuthi sinike abantu i-information ngento eliqiniso eyenzakala ngaphansi, eyenzakala endaweni yethu le. Ngenxa yokuthi uzabona ukuthi abanye abantu bebethatha ama-pictures awe-Mozambique beqalisa ukuthi kuseChipinge kuseChimanimani, kodwa thina besizama ukuthi sitshele abantu iqiniso ukuthi nxa kule bridge ibholopho elidilikileyo sikhuluma ukuthi ye ngesiqiniseko ibholopho laseChimanimani kumbe laseChipinge, nxa kungumgwaqo lathi sikhuluma ukuthi ye sibili lowo ngumgwaqo wangakithi. Enye into yokuthi imigwaqo yakhona vele sidilikelelayo, so ukuhamba kwezinye indawo akusahambeki. So kusitsho ukuthi abanye abantu sebezaphuza ukuthola usizo ngenxa yokuthi indawo zakhona azisafikeki. Vele indaba le yindaba singathi yi-disaster ngesikhiwa sibili. Angazi ukuthi nxa mina lami ngikukhangela ukuthi siyaqalisela ngaphi, ukuthi vele umuntu nxa ukubona phakathi kwabo ubona amanzi amaningi kangaka. Izikhukhula mina ngazigcina ngomnyaka owe-Tholoje disaster, so ukuthi ngibone futhi okunje okungathi times 4 from indaba yakhona ngale kubuhlungu.